Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 omgqibelo mhla ka 19 Mpalakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF likhangelelwe ukunqoba isigabeni senkulumane kukhetho kade lusenziwa namhla. Kungako sitshoni kunqoba kwebandla leli?
I think ukungena kwezanu kobulawayo is temporal because akula omunye umuntu oyikhontestayo izanu, because izananzela ukuthi the last time izanu isuka lamasithi kobulawayo it was after i-unit accord up to about abo i-election ka-1995 lapho okungena
kwezanu. Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele Botswana sezisiya eZimbabwe ngobuningi kukhefu lekhisimusi.
Uhamba ekhaya siyahamba sibili ngoba isikhathi kakhisimusi sokuba le muli. Into nje engathi iyakhathaza imali. Ikakhulu ukuqina kwe-US senza singani siba madolonzima noma nje bekhona sibile abathile abahambayo, but iningi ngathi liyadonda ukuhamba ekhaya.
Kambe inkokheli entsha eyenhlanganiso yezifa ingayizaphumelela ukuthuthukisa umdlalo wenguqu elizweni na? Silengxoxo lomsekeli kamongameli wezifa u-Omega Sibanda. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF likhangelelwe ukunqoba kukhetho lwama-by-elections olwenziwe namhla esigabeni senkulumane. Lesi sikhundla saba khona kulandela ukufa kukamnumzana Thamsanqa Mahlangu ngenyanga kaMfufu. Amacele e-MDC lamanye amabandla agoqela elezaphu athi kawasoze angene kukhetho lolu. Ozamela ibandla lezanu PF ngumnumzana Killian Sibanda. Abanye abazangena kulolu khetho ngabathi umnumzana Ngwalo Nyathi we-Progressive Democrats of Zimbabwe lo Sibusisiwe Mpofu owe-Reformed Democrats of Zimbabwe. Ukungangeni kukhetho lolu okwamacele e-MDC sekuthiye ibandla lezanu PF lilamathuba unqoba isigabeni lesi esasisaziwa ngokuthi ngesebandla le-MDC. Nxa ibandla lezanu PF linganqoba liza kuba lezihlalo eziyisithupha phakathi kweziyisitshiyagalolunye kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Zenzele Ndebele othi leli bandla lingaze linqobe nxa ibandla le-MDCT lingancintisa ngesikhathi esilandelayo lizathatha njalo lezi zikhundla.
I think we can say that obvious ukuthi wena i-official candidate ye-ZANU-PF izawina ngoba abantu be-MDC manje nayo ekhethweni lelo, but maybe athi awazi ukuthi kule kwama-info but at the end of the day, I think the election is just a man event because it is obvious that when umuntu wanomunika izanu uzawina ngoba uzayenzakala ukuthi abantu bezanu bona laba abalutshana noma ngeyi-500 ngeyi-700 bazahamba beyivota. I don't see any really strong candidate being independent engenza engathi kumbe surprise this guy. So I think it's just, it is a foregone conclusion that umuntu wezanu will win. Maybe.
Singathini nxa sikhangelela kusasa sibona ukubana izanu PF isingenile kobulawayo lapho kadingekho khona?
I think ukungena kwezanu kobulawayo is temporal because akula omunye umuntu oyikhontestayo izanu, because izananzela ukuthi the last time izanu isuka lamasithi kobulawayo it was after i-unit accord up to about abo i-election ka-1995 lapho okungena opposition khona. It is clear that ngabo 2018 obviously MDC labanye ama-opposition parties azabe khona azakhontesta, and whoever ongena kwezanu ongena obulawayo ngetiketi lezanu, they just know ukuthi it's a short term game, bazangena for 2 years. They told atoli muta mahara, but it is definitely starting in 2018. Baza puma ngoba. Awanu wakula vele, awasoze vei voteli zani la nini, as long as wakule option. Currently there is no option to awanu vai voteli zani, wana lago ave zani, but in 2018, awanu lababa voteli zani vaa puma vele.
Loge, ngumnumzana zenzele ndebele, ingweti yetu mungula izo mbu sazwewe, kuluma iti ngwenile Studio 7, ego Bulawayo. Selisondele ilanga leliyana ilanga lekhisimusi izizalane zeZimbabwe ezihlala zisebenza kwele Botswana seziqale ukufika ekhaya ngobuningi phambilini kwelanga leli elekhisimusi iningi likhala ngamandla edola leMelika uma kuqathaniswa lepula la kwele Botswana besithi kujo ukuthi abaza kuphathela imuli okuningi akulo okuningi abaza kuphathela imuli lonyaka uMartin Ngwenya usipha lolu daba eseHaboroni kwele Botswana.
Laloba umnotho emazweni angezansi kweAfrika ungaqhubi kahle iningi lokho likhanyele ukuthi ngesikhathi sekhisimusi kube lithuba elihle lokuthi abantu baye bahlabe ikhefu bakhohlwe ngokusebenza gadalala ukusilela imuli. Udubo nje ukuba imali abayisebenze lonyaka inciphe kakhulu ngakho ke bengasoze benelise ukuthenga isifela emlonyeni lempahla yendlini. Unkosazana Senzeni Moyo uthi kuyinjabulo kuphela ngesikhathi ebopha emtshaqana yakhe elubhekisa kobulawayo esuka edolobheni leHaboroni. Ethi ikhefu lekhisimusi limnikeza ithuba la kuqala eminyakeni ukuthi ayihlangana lezihlobo labangani.
Mina ngiyahamba ekhaya noma kulokunzima bezimali. Isikhathi sokuyabonana labantwana lezihlobo.
Unkosikazi Gloria Mampi uthi noma nje ejabula ukuthi isikhathi sokuyahlangana lemuli sesifikile. Lo mnyaka wahlukile ngoba imali esetshenziswa kakhulu ekhaya idola leMelika lelamandla amangalisayo.
Uhamba ekhaya siyahamba sibili ngoba isikhathi sikaKhisimusi sokuba lemuli. Into nje engathi iyakhathaza imali ikakhulu ukuqina kwe-US. Kusenza singani siba madolonzima noma nje bekhona sibili abathile abahambayo. Bathi nenye ngathi liyadonda uhamba ekhaya.
Kukanti umnumzana Charlton Dube yena uthi kube kumnyaka omude njalo onzima ngakho kahle ukuthi abantu bathathe ikhefu bayifika ekhaya.
Thina njengabantu abasebenzela ngaphandle kwelizwe siyajabula ukuthi sake sibe lethuba elincane lokuyabona izihlobo ekhaya. Kukithi futhi ukuthi sizenze sijabule kungakhathalekile ukuthi kwenzekene kuma economies lawa esisebenzela kuyo siyananzelela ukuthi umumo ube ngalula ebantwini abaningi. Kodwa kungenjalo okuqakathekileyo ukuba lemuhle.
Uthi uqakathekile ukuthi ngesikhathi sekhefu abantu basebenzise imali ngonanzelelo bengazithole sebebhanelwe ubunzima ngesikhathi bephindela emsebenzini.
Akutsho ukuthi abantu bespende ngonanzelelo ngenxa yokuthi nxa sokufunakala ukuthi bebuyele emsebenzini kumbe abantwana bebhadalelwe bazithola sebesezinkingeni ezikhathini eziningi. Kodwa kungenjalo lithuba eluhle lokuba lezimuli despite negative economic fundamentals.
Abanye ababhizimusi yokuthwala isihambi labo bazithola beveza elomhlathi ngoba nansi ibhizimusi ifika njengemana evela ezulwini. Umncelo wePlumtree ukhalele ukwamukela isihambi ezinkulungwane ezinhlanu ngelanga ngesikhathi labavela eSouth Africa bedlula khona bebalekela isiphithiphithi somncelo weBeitbridge. Ama-ofisi la asehle azisa ukuthi akasoke valwe ukuze kuye phela ikhefu lekhisimusi ngenxa yenkulungwane lenkulungwane eziphindela eZimbabwe zisiyalunguza ekhaya. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku-inthanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sihlaziya indaba ezimqoka ezenzakale kumnyaka wonalo oka 2015 esesiwugqiba. Sihlolisisa njalo ukuthi umnyaka ozayo oka 2016 ungabe usiphatheleni. Olunye udaba olwalumqoka lonyaka olwathinta abesifazana kakhulu ngolwabathengisa ezitaladini ama-vendors abathi baxotshwa ngomanisipala lapho abasebenzela khona ngoba befuna ukuthi amadolobho ahlanzeke. Lokhu kwabangela ukuthi abathengisayo betshengisele besola uhulumende ngoba besithi akula misebenzi elizweni. Asizweni omunye othengisa eHarare ongathandanga ukuqanjwa ngegama.
Ngiyabe ngisesaba vele ukuthi engabe ngangifikela lapho engithengisela khona bazathatha impahla zami. Ukuthi uthiye usukhangele ukuthi indlala izangena ngikhaya. Okuthiwa kona sihambe khona vele kunedasti akula namathoyilet.
Amazwi akhe agcizelelwa ngunkosazana Sithabile Moyo othengisa impahla ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo.
Ngeminingi lapho engithiwe khona nabanye bani sibalithwana itheminasa ngithi kubizwa ukuthiwa kusegodini. Ngapha esandleni sokudla kuyabe kulamakhomba angena ayaphumayo, esandleni sokunxele ngapha lakhula amakhomba amanye angena ayaphumayo. Esokuthiwa lokuyiphinda ukungatholi lutho okuncane yikho lapho esiphiwe khona.
Kodwa umphathintambo kahulumende obona ngamabhizimusi amancinyane unkosikazi Sithembiso Nyoni wathi kule mizamo yokulungisisa lolu hlupho.
Siyabatrena, siyabancedisa ukuthi baye ema-bank, sibancedise lo langakhona ukuthi ba-register le-local authority, baphinde ba-register lapha abathungayo kumbe abathengisa impahla babe ndawonye, abathengisa izithelo lembhida babe ngancane ungazi kwahlangana ukudla nezigqoko.
Wengezelela kunxoxo le-Studio 7 wathi uyasekela kakhulu amalungelo abesifazana.
Ungambona umama esebuya forward usehlelini into yakhe. Obaba labo bathembekile kodwa umama bathembeke mu. Ungahamba emabhawa ngobana bagcwele emabhawa. Hamba endaweni lezi ezokuphumulela ezamafaro lezi ngobana bagcwele khona ngale. Obaba lapho lo hlupho uyahamba edinga omnye ubaba bayenatha. Kodwa umama ngaba lo hlupho uyahamba edinga omnye umama bazama ukuqeda udubo lolu ngokwenza into ezaphilisa imuli. So mina ngiyabasupporta kakhulu mama ukuthi baphathiseke, bancediseke imisebenzi yabo yephambili njalo lezimuli zabo zondleke.
Silokhu sikudaba lokuthengisa kwaqhamuka inkulumo lapho ilunga ledale lePhalamende unkosikazi Priscilla Musihayirambu Mushonga aze akhuthaze uhulumende ukuthi avimbe ukuthengiswa kwezigqoko zabesifazana ezangaphansi amaphendi ngoba engabathelela imikhuhlane. Asizweni incazelo umhlonitshwa lo ayinika iStudio 7 ngokuthwala umgodla ogcwele lezimpahla ukuyazitshengisa amalunga aleli dale.
Nabi nakukhuluma khona abanye ngabahlala phansi bahlela bathi uPriscilla siqalise izinto zobuhlala. Akula nsinga leyenzakalayo sekwakumele ngibuye lawobabona ukuthianga lamapesi ngenza khonokho ukuthi babona ukuthi nxa ngisiphiseziliyi-2 dollars leziyi-2 dollars and ngathi ngikukhuluma lasapho amapesi imali yokuthengiphe soyele yikho vele sengiyijelile ukuthi nxa kule ndaba engikwazi ukuthi iyahlupha ngiyabe ngingafuni ukuthi kubeke izenzi ukusayazayo iyiqahamanga ngiyahlengule sesini izenzise ukuthi nango engikukhulumayo.
Kunsukwana ezimbalwa ezedluleyo unkosikazi Msihayirambu Mushonga udale enye njalo inkulumo aze ahambe losane edale lePhalamende ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi akhele kuhle indawo zokuthi amalunga aleli dale angawesifazana amunyisayo azisebenzise. Umlawuli waleli dale umnumzana Jacob Mdenda uvumelane lombono kankosikazi Mushonga. Ngakwelinye icele abesifazana abasemaphandleni abafana lo Mrs. Ngwenya ka ward 28 eLupane bakhala kakhulu ngokungani kwezulu kanye lendlala.
Nonyaka ukhanya kuqhubeka kunjalo ngoba umoya wangkhona obakhona kuba umoya lwana vele uyabona kuyaba lamayezi izulu nangkhona ukuthi line kube lo moya ukuthi kuyabutepula sibili utshani ezindlini sibili izindlu ezingagcinanga sibili ziyahamba abantu vele baphila ngemchibi bahamba besiyakudinga imchibi eganyeni. Le vision la idona labuye kwabhalwa bonabo abayibo abalenkomo abazuzayo. Thina esingazuzi lutho vele kasizange sabhala ukuthi hayi ubani kasisoze simkambe lanxa edubeka ngendaba zokuthi usupporta uhlangothi oluthile.
Kodwa abanye abanjengomamoyo unkosikazi kaNdandambula laye engoyelupane uthi balenhlelo abazenzayo labo makhelwane ezokuziphilisa.
Sesakubona kungcono ukuthayelana izimali amaclub la sihamba sisiye South Africa siye water
lokhu kuyasiphathisa sibili ekuweni kwerand. Shayela na izimali ekuthengiseni inkukhu zethu lamathendili. Siyathaya izimali sibe sesithinta-ke sesithenga amarand. Sibuya sizongenisa ngangangapha sithengithengisa izakhamizi. Lokhu kuyasisiza sibili ngoba idola langikhona lingani lingconywana lona ungalitholi.
Okudanisayo iningi ukuthi ingcwethi kwezomkhathi zithi indlala iyaqhubeka ngomnyaka ozayo kuzwekazi le-Afrika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ubelela ngelihle. Kwezemidlalo namhlanje sekulengxabangxoza kunhlanganiso yezifa kulandela ukuxotshwa kukamqeqetshi weqembu lama-Warriors uCalisto Pasua ngolwesine. Sixoxe lo Omegas Banda osanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yenguqu elizweni yezifa, simbuza ukuthi kukhona yini okungaphathisa linhlanganiso kwelizayo.
Ngibingelela imuli yeZimbabwe labo bonke abenguqu abalaleleyo lolu hlelo olwenza kathesi baba. Engikukhangeleleyo lapha yikutshintsha kwenguqu, itshintsha ukuthi bakholise abantu, bazithokozise abantu, bakholise inguqu okudlula lokho abakubonayo. Lokho abakubona kuma-TVs kubo-Europe kubo-bani bani, sifuna bayenelise ukukubona khonapha, bakholise abantu kakhulu. Ngiyathembisa ukuthi kuzatshintsha kube mnandi kakhulu.
Siyasizwa esikhathini esedluleyo kukhalwa ngokusilela kwemali. Ubona ungani uzafeza njani izifiso zakho nxa sikhangela udaba lwemali?
Into le kayisiyo ka-Omega kuphela. Into le ngeyabantu benguqu, ngeyabantu abathekazelela inguqu, ngeyebhodi yezifo elidwa nguChiyangwa, uDr. Chiyangwa, nabantu bonke abakhangela ukuthi inguqu ithuthuke. Siyakwazi ukuthi kuleyo dubo lwemali emzikwini lapha nakwamanye ama-sport. But sesikhangelela ukuthi thina singenza kuhle into zethu khonapha kuzifa, sikhangela ukuthi lama-corporate azagcine bona ukuthi hala abantu sebekwazi ukuthi imali igcina so, ibekwa so, isetshenziswe so, kukhanye kube sobala ebantwini ukuthi into lezenziwa so. Uzananzelela ukuthi hayi lokho kuthiwa ngama-corporates, ama-companies amakhulu azenelisa ukuthi abuye azosincedisa lapha nalapha. Nangentuthuko yayo inguqu nxa iqembu lethu linqoba, bonke abantu bazafisa ukuthi babe ndawonye la.
Bakhona abanye abake bakhonona ngokubana umkhokheli yena ngokwakhe uMnumzana Chiyangwa unganikala lokho kuthiwa yi-experience kwezomdlalo wenguqu. Uzasebenza njani la njalo, umbona njani wena?
Lokhuya experience kuya ngendlela ezijiyeneyo. Kule experience yokwenza lokhu lalokhu, kule experience yokukhathela ibhora, kule experience yokuba ngucoach, kube le experience yokuba ngu-chairman, kube le experience yokwenza imali, kube le experience yokuhlanganisa konke. Lo muntu okuthiwa ngushiyangula experience yebhora, kodwa kwezemali uphambili, amangamabi uphambili. Asimelele njele sinike isikhathi linazele ukuthi kuzajinja kanjani lapha enguqwini.
Lo-ke ngosanda kukhethwa ukuba ngumsekeli kamongameli wenhlanganiso yenguqu elizweni ezifa u-Omegas Banda ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Father, I'm truly thankful for the love, the knowledge, the wisdom, and the courage. Hallowed be the name, glory to the King for keeping my soul so safe. God has a plan for every human or animal living on the earth. One of life's great gifts God gave was a gift to create life. For me, Baba, for loku tando lako no wumi dala ngesipani so sako. Inkisiyo yam, yoki pilo yam, visa zante nizom taliwam. Inkisiyo yam, yoki pilo yam, visa zante nizom taliwam. Eish, he's taking me church. Kokhele baba ingoma ka Jup Jup isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake ehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ibandla leZANU PF likhangelelwe ukunqoba isigabeni senkulumane kukhetho kade lusenziwa lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande Lilani.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.